Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 2 Mbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina sikhulume okusegcekeni ukuthi kumele baphiwe imvumo yokuthoniswa beshiwa ngekhaya. Kodwa uMantshi walile ukuthi ababotshiwe baphiwe imvumo yokuthoniswa beshiwa ngekhaya.
Abalandeli bebandla leMDC bamiswa emthethwandaba besetheswa amacala okubangela udlakela.
Sesley mbona about 3 months now siku quarantine since January.
Awudabuka eZimbabwe uhlala kwele China uthi uselesikhathi eside evalelwe endlini ngenxa yomkhuhlane wecoronavirus.
Amaphilisi e-BP asiphathi kahle, ama-prices angkhona aphezulu, siwathenga nge-forex.
Iningi labantu lithi selisehluleka ukuthenga amaphilisi okuthoba umkhuhlane we-high blood pressure. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ababona ngezempila kahle elizweni bathi usekhitshiwe esibhedlela. Uxolo wabalandeli bebandla leMDC abamiswe emthethwandaba lamhla besetheswa amacala okubangela ubudlwangudlwangu eChitungwiza ngempela viki bavalelwe entolongweni kulandela isinqumo esenziwe ngumantshi otheba lakho ukuphazamisa ubufakazi benganikwa isibambiso sebail. Umlondolozi Ndlovu intatheli indaba yeStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalandeli laba ababotshwe phandle kwendlu kamnumzana Job Scala eSt Mary's lapha kade bebuthene khona ngomgqibelo bamise phambi komthethwandaba eChitungwiza. Umthushisi walolu daba unkosikazi Rumbidzai Mshonga uthe ababotshiwe laba babuthana ekuseni ngomgqibelo eSt Mary's eChitungwiza okungekho emthethweni befuna ukwenza udlakela. Umshonga uthe ababotshiwe laba batholakala belamareyeni amathe lengqamu njalo abanye babo abalikhulu lamachuma isishiyagalombili basadingwa ngamapholisa. Igqwetha labo umnumzana Moses Nkomo ucele ukuba idale libaphe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya esitha kulabo fakazi obuveza ukuthi balamacala. Okhokhelela inkamba yamapholisa eChitungwiza unkosikazi Sitsi Maratsano utshele umtatandaba ukuba kungaba nobudlwangudlwangu eChitungwiza nxa babotshiwe laba bengakhitshwa entolongweni. UMantshi uBongai Mchuchuthu uthe angeke abanike isibambiso sebheyili okwamanje ngoba balakho ukutshotshezelwa ubudlwangudlwangu. UNkomo uthi bafuna ukuthi izibotshwa lezi zinikwe isibambiso sebheyili.
So isusu tataura zviri pamutemo kuti vanhu vasungwa vane kodzero yekupiwa bheyo.
Thina sikhulume okusegcekeni ukuthi kumele baphiwe imvumo yokuthoniswa beshiwa ngekhaya. Kodwa uMantshi walile ukuthi ababotshiwe baphiwe imvumo yokuthoniswa beshiwa ngekhaya.
Elinye njalo igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu uthe lokho okwenzakele namhlanje akukho emthethweni.
Mutongo wapiwa nedare handiwo watanga takatarisira nekuti chokwadi chaburitswa.
Isinqumo lesi ayisikho esikade sikukhanyile. Iqiniso yokuthi lowo wababophayekala bufakazi obubambekayo. Okukhona yokuthi udlakela lwabakhona sebebotshiwe akungeke kusetshenziswe ukubabopha lokho. Umthetho uyakhanyela ukuthi bangabaleka na loba hhatshi. Idale alikukhanyelanga konke lokho.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi ukubotshwa kwabalandeli bebandla leMDC kutshengisa ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyafana lokamuyi uRobert Mugabe owasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017.
Isinqumo lesi ayisikho esikade sikukhanyile. Iqiniso yokuthi lowo wababophayekala bufakazi obubambekayo. Okukhona yokuthi udlakela lwabakhona sebebotshiwe akungeke kusetshenziswe ukubabopha lokho. Umthetho uyakhanyela ukuthi bangabaleka na loba hhatshi. Idale alikukhanyelanga konke lokho.
Baningi abantu abayele ukungena emthethwandaba. Omunye wabo unumzana Kudzana Mashumba wenhlanganiso ezimele yodwa eZimbabwe Protection Forum. Bekugcwele amapholisa emthethwandaba kuthi njalo phandle kwentolongo bekulabanye abalandeli bebandla leMDC akade begijinyiswa ngamapholisa ngoba bezama ukungena kuleyo ndawo. Kuphose intuthu erhitshayo endaweni okubizwa ngokuthiwa yi-C Junction obekuhlukunyizwa abanye abantu ngamapholisa. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Ponya walile ukukhuluma leStudio 7 ngodaba lolu esithi kukhefu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ababona ngezempila kahle elizweni bathi usekhutshiwe esibhedlela eHarare umuntu obecatshangelwa ukuthi ulegcikwane le-coronavirus. Udokotela Phoshiya Mananganzira obona ngokunqabelwa kwemikhuhlane kuhulumende uthi umuntu lo kungavezwanga igama lakhe ongena esibhedlela izolo evela kwele China ufumaniswe engelagcikwane leli. Uthi uzabe ehlolisiswa isimo sakhe ngabezempila kahle. Kusenjalo umnumzana Sifosiso Chuma odabuka eZimbabwe ohlala esabelweni seHubei kwele China lapho okuqhamuke khona igcikwane leli uthi usebenzisa imali abeyigcinile ukwenzela ukuziphilisa.
EHubei izinto ziright, kho kubi kakhulu. There are all a few infections are khona open, but into zisettled ngapha.
Usuhlale okwesikhathi esinganani bekuvalele besithi ungaphumi endlini?
Seriously, mbona about 3 months now siku quarantine since January.
Manje khonapho mfowethu ukudla ukuthola njani?
Ukudla kulama applications asetshenziswayo ukuthi uyakwanisa ukuthenga amagrosari akho. Lama WeChat groups asetshenziswayo ukuthi u-ode into zakho and then bayabaya bezokudelivela erumini yakho endlini yakho. Then manxa uthi kulama problems uthi maybe awu-understand ngoba into ama-applications akhona ayabesenzisa Chinese. Samanxa ukuthi awu-understand this Chinese kulabantu ababe phandle abakwazi uku-assist. Hamba kubo then bayawu-assist and then yabaphilisti izinto ozifunayo then ibona abazenza kena bayakuhamba beyokuthathela izinto zakhona emashopheni beyokulethela endlini yakho.
Uyaphuma yini ukuthi uyesebenza kumbe ukuthi uyethenga ukudla?
Khathesi kula bantu abahamba emsebenzini noma phandle, vele uphuma phandle khathesi awuphunywa phandle. Abantu ba-advise ukuthi behlale ezindlini phakathi ukuthi infection yakhona ingaspreadi kakhulu. So abantu abaneve khathesi bahlala bephakathi ezindlini and ukudla basebenzisa ama-application.
Kukhona okunye ofisa okusitshela ngakho mayelana lo mkhuhlane lo?
Ukhanza ukuthi i-disease yakhona bayimanejile kuhle ukuthi ngoba khathesi ama-infections akhona sebekwazi ukuwadetect-a early.
Lo ngumnumzana Sifosiso Chuma isizalwane seZimbabwe esihlala esabelweni seHubei kwele China ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekuleyo ndawo. Uhulumende ubikwa isithi sokulethwe umumbo omningi elizweni ovela eziphaleni zeStema eMaputo okusiza eZimbabwe ngesikhathi impupho isilela elizweni. Ukobulawayo kubikwa kulethwe umumbo oyenela ama-wagons angu-259 njalo eHarare angu-153 njalo amaningi alindele ukuchatshiswa umngcele leMozambique ngesikhatshana. Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-PF futhi bakhuthaza abanini bezitolo ukuthi bengathola impuphu bengayisi emkambo wensitha.
Ngingabona this week eluveza ngale ihazise impuphu eningi yayaflada khona ngale te ebonte by ukuqine kungasela zikorona kungasela line abantu sebezingenele emagrosa be-10. Akukabi right but kuloku uhamba ukuthi banganeno if we continue ukuthi senza korokwana isiyaflada emalokishini very soon even i-black market izasifela yodwa ngoba abantu bayasebethole impuphu kuhale emalokishini.
Ye leyo yafikayo yathengiswa kuhle kwakuhambe njani ngoba nababengenile?
Impuphu yadivela kubo-shoppies enoveze ngale by i-National Foods yati i-Red Field iRolandmill badivele 2 days izilandelana. So vele yiphogam esifukuyenza not only eluveze kuphela siqale ngeluve but sizangena amalokishi wonke sibeke shutona impuphu leyana iyafika ebantwini abantu beyithengele zonane emalokishini then uzabona ntona ngoba i-black market igcwele e-town especially ngale e-market ngale. So ngayi ngagcala emalokishini ngale umuntu yangasabe le ndaba yokuthenga lapha town ungayithenga town somele ithwale ugade nayo umchova bamabhasi ana and then it becomes one captain kodwa ungayitholela elokishini abahlala khona it will be easier. So I think uhulumende angayala lokho esezenjalo umuntu kuye ungena njengoba sibone namarole egcwele sibeleimbhede engayenziyo labana phande be-national food
kodwa lokho bekhona labantu osomabhizimusi ababikwa befuna ukuthola inzuzo phezulu kakhulu abangathengisiyo impuphu ingafika ezitolo.
Yes, bakhona but we are going to find ways around that. Singabona besiza njalo singagcina sicela ukuthi maybe mhlawumbe amabelazi ngababuye direct bezothengisela abantu direct even bengabuya le role ifake e-ground ethize kumbe ehall ethize kumbe esikole esithize abantu bathengisele impuphu yikho konoko but esikufunayo asifuni umuntu ozathi nxa akhona impuphu sothi aqala ukuthenga umazowe aqala ukuthenga lokhu nalokhu ukuzothenga impuphu. Abanye abantu babuya bethola imali ekwana impuphu kuphela babengela imali emazoyi babengela imali emaqandela ukuthi amabhizinisi asefuna ukuthenga. So singabona belokhu kusenza njalo we are going to bypass them. Sizadinga sikile indlela ukuthi bona sikhulumisane ama-resident associations involve ama-councillors involve ama-MPs involve lama-policy all stakeholders siinvolvane sithi hayi nxa kule ndawo enjalo le bhizinisi enezinto enjalo kumbe oyala ukwamukela i-ecocase laboswipe umuntu enjalo sizamvalela phandle sibili simeke sho ukuthi uyabypasswa amamilazi babe bezozithengisela direct ebantwini abantu bathole ukudla ngoba asifuni abantu abadlala ngendlala abantu bethwele nzima kangaka.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF sixoxela ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi kayisatholakali imisebenzi kulelo lizwe elikhanya seliqinisa ubudlelwano lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Intatheli zindaba eStudio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron kwele Botswana.
Ilanga liphumalizele etshona eHabron, abanye abadabuka eZimbabwe belokhu besemgwaqweni lapho abamisa izimoto bedinga imisebenzi. Iningi labantu laba basuka eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Badinga imisebenzi yezindlini eyokufuya inkomo lokunye emapulazini loba yini nje engabaphilisa. Bagaphansi isikhathi esiningi okwenza bathukuthele ngokwenzakala eZimbabwe. Umnumzana Bob Enoch, omunye wabadabuka eZimbabwe odinga umsebenzi eHabron, uthi uthwele nzima kwele Botswana.
Ama challenges enhlanhla womina ngi Zimbabwe lapha eBotswana, first of all cheap labor, okusebenza more working hours, lokuswela lokhana i peace of mind ukuthi lapha ngihamba khona fanele ngihambe ngithwela mehlo ngoba into yokuqala yabengela vele imfanele zokuthi ngihlale mina ezweni lona lelo. So ngihlala vele ngumuntu oyethukile ngoba yakwazi anytime yakwazi ukuphelelwa injabulo yami yabengilaye ngasona leso sikhathi. Eh, so that siyafisa ukuthi ngabi kwayenzwa sibe lemithetho sibiselwe lathi ekhaya sisebenzele ilizwe lethu sihambise iZimbabwe ethu yephambili.
Omunye njalo umnumzana John Shumba othona emgoqweni edinga umsebenzi njengokugebha izivandeni zabantu bakwele Botswana.
La umsebenzi lapha utholakala even lawo ama piece job civil kunzima ukuthi uthole piece job ukuthi ukline kumbe yard kumbe ukwazi ukuthola even i-200 kula. Lawo balapha yamatswana ukula baya ufuna umsebenzi wawo khona. So it's now competition. Lo mthetho walapha abavumi awuvumi ukuthi thina sisebenze lapha.
Amapholisa athwalise nzima abadabuka kwele Zimbabwe abadinga umsebenzi njengabantu laba abahamba isicathulo zezitsheke bedinga ongabaphilisa. Abasebenza kwele Botswana abathola imadlana yokuthenga impahla yokuthumezela imuli zabo kwele Zimbabwe labo bakhala ngokuhlawula umthelo we-customs duty ePlumtree Points lezinye indawo. Umnumzana Busani Moyo osebenza amabhasini athwala abantu asuka edolobheni leHabron eHarare ukuthi kumele abantu bavunyelwe ukungena eZimbabwe mayahlawula umthelo we-customs duty nxa bethwele impahla enjengempuphu lokunye ungatholakaliwe elizweni.
Akuthi ngabe kuthiwa uyancedisa edilometi encede ngento ezinjengama-commodities yizo ezishota elizweni. Noma abantu abayekele bephompa ukungena lazo mahara from another nearby country like South Africa, Botswana. Izizwane zinceda kakhulu amazwi kwabo kakhulu.
Umnumzana Bobhoti uqakathekile ukuthi umongameli Mnangagwa akhumisane umlotha lomkhokheli webandla eliphikisayo ele-Movement for Democratic Change, MDC, umnumzana Nelson Chamisa, ukuze eleZimbabwe liphume kunxaki zalo.
Thina uPresidenti ngokukhanyeni lakwethu ade sithi nalowo angathi bagijimisana bona ngabe kuyayenzakala bazame ukuthi bebe lamacebo ukuthi behlale phansi bekele ukudoselana ukuthi sibone ukuthi thina impilo yethu eZimbabwe yahamba iye phambili.
Umnangagwa wathembisa abantu beZimbabwe izulu lomhlaba esanda kususa wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni ngomnyaka 2017 ubekelwe kuBotswana ngolwesihlanu lapha lobelane izivumelwano ezimbalwa lomongameli Mokgweetsi Masisi. Umnangagwa wayecele abadabuka eZimbabwe ukuba babuyele ekhaya esithi uzaguqula indlela okubuswa ngayo elizweni, kodwa kukhanya engani balutshwana imali sababuyela eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi njalo lokwephulwa kwelungelo likaZulu abezomvikela ababulala abantu abambalwa ngomnyaka 2017 lanyakenye. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Ningakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk ngo-8 p.m. kusiya ngo-9 o'clock ntambama. Namhlanje sixoxa ngesinqumo senhlanganiso yenguqu e-CAF esivimbe ukusetshenziswa kwenkundla zemidlalo yeZimbabwe sithi zikusimo esibi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uxolo, sizabe sixoxa ngodaba lwe-MDC okwenzakala kubandla le-MDC lapho okubotshwe khona ezinye amalunga aleli bandla njalo amiswa phambi komthethwandaba eChitungwiza. Ndizake ninika ke umbono wenu ngalolu daba. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo esikhangele ezemelika ngamafitshane. Idale lePhalamende eMalawi selethule umthetho ovumela ilizwe lelo ukuba lilime imbanje insango zokwelapha abantu abathakazelela lokho. Bathi ilizwe leli lilakho ukwenza imali eningi ngokuthengisa okutholakala kulesi isilimo. Wabekhankasela ukumela ibandla lamademokrasi kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa lonyaka. Umnumzana Peter Buttigieg usephumile kukhetho lolu esithi ufuna ukunika abanye ithuba. Umnumzana Joe Biden wayengumsekeli wayengumongameli. Umnumzana Barack Obama ukhangelele ukuba uzanqoba kukhetho lwama-Democrats olwama-primaries abesengqikelana lomongameli Donald Trump ukukhetho oluza kwenziwa ekupheleni komnyaka. Iningi labantu lithika lisenelisi ukuthenga amaphilisi okuthoba isifo se-high blood pressure ngenxa yokuswelakala, ngenxa yokuswela imali ngesikhathi umnotho welizwe leZimbabwe ugugudeka. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abehluleka ukuthenga amaphilisi anjengenefedipine le-hydrochlorothiazide bagcina besiba lezinye izifo ezigoqela esenhliziyo lezinso. Amaphilisi okwehlisa umkhuhlane lo ngenyanga abiza amadola eMelika ayisikhombisa i-$7 kumbe amakhulu amabili lamachumi amathathu amadola eZimbabwe i-$235. Udokotela Mthabisi Bebe uthi umkhuhlane lo uyingozi nxa izigulane zingalandeli okumele zikwenze ukuze ziphile kahle.
I-hypertension itholakala in about 27% of the population in Zimbabwe. Yona nxa engelatshwanga kuhle, nxa umuntu ekhohlwa ukunatha amaphilisi, nxa umuntu enganathi amaphilisi, iyenza ukuthi umuntu ebe le-stroke, yenza umuntu ebe le-problem ngenhliziyo, ama-cardiac problems, njalo iyabulala ama-kidneys. So lokhu sokutholakala kakhulu eZimbabwe, ngenxa yokuthi inengi liyehluleka ukuthenga amaphilisi e-BP ukuthi bihlale benathe njengokutsho kwadokotela.
Unkosikazi sitshengisiwe Mpala ophila lo mkhuhlane lo uthi umkhuhlane lo awusakhethi ukuthi umuntu unganani ngoba uhlasela labantwana abazithweleyo labantu asebekhulile.
Bakithi thina sesithwele nzima khona la siyagula ama-BP. Abantwana abazithweleyo lathi ogogo over 65 amaphilisi asayenelisa ukuthenga asisa-checkisi ngoba intengo yangkhona asisa-iFord akula welfare esisapotayo ngoba bathi amaphilisi awo amanye athengiswa nge-forex thina singayitholi. Sithwele nzima sicela uncedo bakithi ebantwaneni bethu alaba abazithweleyo bona abanye bayapha abanye lama miscarriage asemaningi angazi ukuthi senzeni sicelani uncedo bakithi.
Unkosikazi Nobakhe Ndimande uvumelana laye esithi bayake bawayekele amaphilisi ngenxa yokuswela imali yokuwathenga.
Amaphilisi e-BP asiphathi kahle, ama-prices angkhona aphezulu, siwathenga nge-forex. Sithwele nzima silakho ukuthi sike siwayekele sibili imali yangkhona ingekho ngokuthi atholakala nge-forex kunzima. Aqalisela kubo 200 rands kusiya ngokuthi unathanganani. Mina wami nginathala wenhliziyo kumele ngibe le 450 rands every month engiyikhiphayo. Kangilayo ngiyayithatha la ekhaya kutholakala amabhondi, so kumele lelo bhondi ulidinga uthenga irandi uyethenga impilisi.
Umongikazi unkosikazi Siphiwe Nxumalo uthi umkhuhlane lo udalwa izinto eziningi ngakho-ke abantu kumele baqaphele abakudlayo.
Ingadalwa yikudla ukudla kulamafutha amaningi, iyaba khona njalo nxa umuntu esidla itswayi eliningi. Kungadalwa njalo yikunatha ikofi kakhulu ngoba ikofi lalakho ukuthi yikhafeini. Ababhema igwayi, ikhona abayithi yinikhothini, umuthi ophakathi kwegwayi lawo uyakhweza njalo i-BP. Okunye njalo ukudla ichukela eliningi ngoba ichukela lingaba liningi emzimbeni liyaguquka libe ngamafutha. Njalo labanye nje abasebenzisa imidakamizwa. Lokuguga nje, ukuguga kwezitho zomzimba kuyenza ukuthi izitho zomzimba zingasasebenzi kuhle umuntu agcinisele BP.
Unkosikazi Nxumalo uthi abantu kumele bananzelele ngoba i-high blood pressure idala izifo eziningi kakhulu.
Kasenqabe umkhuba wokubhema igwayi, ukunatha ikofi ele-caffeine eningi, ukudla ukudla kulamafutha amaningi. Singathathi njalo itswayi, sithi nxa ukudla sokuphiwe silifakele phansi. I-BP idala okuningi kwezempilakahle, ikakhulu nxa kuyikuthi umuntu kanathi kudla amaphilisi ugcina eselo mkhuhlane wenhliziyo. Njalo ikhona ukuthi ingabulala ingqondo. Kuningi-ke okukhathaza abantu abanomkhuhlane we-BP, ikakhulu ukutholakala kwabamaphilisi abo. So abaningi abakaZulu ngigcina besehluleka ukuthi benelise ukuthenga la amaphilisi ngenxa yokukhwela kwentengo yakhona.
Abantu abaningi bafisa ukuthi uhulumende abancedise ekuthengeni amaphilisi ngenxa yokuthi abalamali. Ngimele Studio 7 yikoBulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kungasake kuye ngasifudlana iqembu lama-Warriors livunyelwe ukudlalela enkundleni ye-Bubblefield Stadium mhla zingamachumi amabili lathoba munye munye. Intathelisindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Kule mibiko ethi inkokheli zenhlanganiso ye-Confederation of Southern Africa Football Associations kumbe iCOSAFA ziqhube umhlangano lenkokheli yenhlanganiso ye-Confederation of African Football kuhlaziwa indaba yokwalelwa kwelizwe leZimbabwe ukuba lisebenzise inkundla zalo kumidlalo yalo lamanye amazwe. Lokhu sekuphe ithemba abalandeli bomdlalo wenguqu abakhathazeke kakhulu ngesikhathi kuphuma udaba olokuba inkundla ye-Bubblefield layo isifakwe kuluhlu lwenkundla ezingalungelanga ukudlalela kuzo. Umelusi Ndlovu, isakhamuzi selokishini lePhumula, ukhuthaza ukuba kuphangwe kulungisiswe inkundla ukuze izikhalazo zenhlanganiso yeZimbabwe Football Association zizwakale ngcono.
Ukuthi bedlala eSouth Africa akwenzi, kumele kube change abayenzayo, kukhanya ukuthi balungisa ama-grounds ukuthi benze i-away country ibe i-home ground yabo. Hayi, ama-ground kumele alungiswe, kumele bebone sivile ukuthi batheka i-change.
Umbono kaNdlovu usekelwe nguRonald Ncube, yena othi ungadlaleli ekhaya kweqembu lama-Warriors kungabisela emuva umdlalo wenguqu kweleZimbabwe.
Ayikho right ngoba wathi nasiza developa njani nxa abanye abantu sisadlalela away even noma siwome siyabesi away kumele kudingwe imali silungise ama-ground zonke izinto zibe right ukuze kathi sivuke empilweni sibe right singabe lokhu sibonele ezinye izinto kwabanye abantu ngoba zangezizi izinto ezisibisele emuva izinto eziswisela phansi futhi.
Omunye njalo ohlala koBulawayo uStan Dlodlo uthi ukuvalelwa kwelizwe leZimbabwe ukusebenzisa inkundla zalo kungaba nomthelela omuhle ekugcineni ngoba nanko phela sekule mizamo yokulungisisa inkundla.
Asithembeni ukuba lokhu kube yisifundo kuzifa lohulumende ukuba ayimelanga ihlalele izinto ngoba phela uma sikhangelisisa lokho okusihluphayo izinto ezakhulunywa kudala ngama-90s njalo asithembeni ukuthi lokho kuzahle kulungise into ezingalunganga ngoba nanku phela sikhuluma ngama-stakeholders asethe abambisana asesebenza ndawonye ukuze singabe inhlekisa njengelizwe.
Kule mibiko ethiwa ke waba isiphathamandla senhlanganiso ye-Premier Soccer League njalo engumnikazi weqembu le-Lanthans uBitly Musa Kwasira uthe uza kupha ikhansili yakoBulawayo izamende ezilikhulu ezizasetshenziswa ekwakhweni lokho okumele kwakhiwe enkundleni ye-Papa Fields. UKwasira kubikwa uthe uzafaka lama-fridge emakamelweni yabonompembe kanye lalabo abahlola abadlali ukuba kabasebenzisi yini izidakamizwa. Inhlanganiso yezifa kumele namhla itshele inhlanganiso ye-CAF ukuba isithethe isinqumo bani phezu kokuba kuzadlalelwa ngaphi umdlalo weqembu lama-Warriors lele-Algeria. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yezifa uXolisani Gwesela uthe akukabi lesinqumo esesithethwe. Inhlanganiso ye-CAF kubikwa ithe inhlanganiso yezifa ilakho ukuba ikhethe ukubiza njalo abazohlela inkundla e-Papa Fields kumbe ihle ikhethe inkundla engaphandle kwelizwe okuyo okuzadlalelwa khona. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Umculo kaCooksman esithi banolila iremix phela leyo singazabanye mbe bathande yokuqala ekamoyi singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abalandeli bebandla le-MDC bamiswa emthethandaba besetheswa amacala okubangela udlakela. Odabuka eZimbabwe uhlala kwele China uthi usele isikhathi eside evalelwe endlini ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.